Ya, ikwazi sizama ukuthi sikulobhele ukwenzela ukuthi sinika abantu isikhathi ukuthi baregister sibadingele izindawo zokuthi bathengisele khona. Nxaso kuphumelele kuthi ukuthi kuyasithabisa kakhulu.
Manje libona ungani kuzaphumelela yini nxa sikhangela isikhathi esiphiwe sona singani silutshwane?
Ya, sicabangela ukuthi kusasa sizahlangana le council sizama uku-identify izindawo sibone ukuthi singaprogressa njani. So si-encourage abantu ukuthi baregister kwenzela ukuthi sibe kwazi ukuthi silabantu abangaki esitredini kwenzela ukuthi sibone ukuthi singabafaka njani.
Okwakathesi belingelanani labantu ukuthi bangaki esitredini lapo?
Hayi, besikhangele I think it's about 4,000 plus, but besisakhangela ama-figures ukuthi sibone ukuthi ama-exact figures angaba nganani.
Ya, manje ungasitshela ukuthi bona labo abasezitaladeni okwakathesi bayeza yini ukuzobhalisa kumbe bona babona ngani sekuyimvumo nje ukuqhubeka besenza khona?
Uhlupho lwabantu ukuthi abafuni ukuzoregister ngoba sisebenza ngama-numbers. So besiba-encourage ukuthi babuye bazoregister ngoba kuzasincedisa ukuthi lanxa sikhangela inani kube lula ukuthi sikhangele inani elinganani.
Manje bengasuka bebe baningi kakhulu, kuzahamba njani kakhulu nxa sikhangela ukuthi indawo lezi eliziphiwayo zilutshwane?
Isifiso sethu ukuthi njengoba sikhangela i-economy enzima kangaka, besifisa ukuthi konkona wonke umuntu, ngoba kalesi njengoba ubona i-industry ivalile, sobe sikhangela ukuthi wonke umuntu athole izindawo. So sizama ukuthi silwise sibili ngoba abantu laba kumele ukuthi babe labo the honest living ngoba bazama ukuthi baphile laba bantu.